Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 25 Mpandula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba kaMawa Relay i-strategy zeZANU-PF, indlela zeZANU-PF ezokuwina amavoti. Ngoba uMawa Relay uyambona ukuthi umuntu olesiba ngani umuntu ose-challenge kuZANU-PF. So bavalela vele umuntu onjalo ungamobilize amavoti against ZANU-PF. So bamvalela bezemvulela after.
Okhokhela umkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje ethonisiswa phezu kwecala lanyakenye ngemva kokubotshwa njalo izolo ngecala elifanayo.
Sekubetha umoya kwezinye izitolo njalo le ntengo isikhuphukile.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ihlangana lamabandla amathathu asedalela ephalamende bekhulumisana ngenguquko kwezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Okhokhela umkhankaso we this flag umfundisi Ivan Mawarire umiswe phambi komthethwandaba weHarare lamhlanje ethonisiswa phezu kwecala aletheswayo elokuzama ukukhipha uhulumende kamongameli Robert Mugabe ngodlakela. Wetheswa njalo icala lokutshotshozela abantu ukuthi bakhiphe uhulumende ngodlame. Leli licala alibotshelwe enyakenye, kodwa uqhubeke evalelwe ngemva kokubotshelwa elinye njalo icala elifanayo izolo esecaweni. Kuvika uGibson Bebe.
UMawarire ubotshwe izolo ngemva kokuphuma komfanekiso wakhe wevidiyo enkundleni zokuzilibazisa ezebulenjini ezigoqela iFacebook esola ngokuhlupha kwamafutha ezimota eZimbabwe lokuhlupha osokusenza imali elizweni. Lokhu kuvezwe emthethwandaba waphezulu oweHigh Court eHarare lapho uMawarire amiswe phambi kukamahluleli uPatricia Chigumba yena omnikeze imvumo yokuthoniswa evela ngekhaya. Udaba akade elithonisiswa namuhla ngolwanyakenye ukuthi olwayizolo akakathonisiswa. Ubotshwe ngemva kokuphumisa eminye imifanekiso njalo yamavidiyo ngomnyaka ophelileyo esola umthetho we-Statutory Instrument 64 lokwethula kwemali yohlobo lwama-bond notes kanye nobugwelegwele e-corruption yeziphathamandla zikahulumende ekhuthaza abantu ukuthi bengayi emsebenzini betshengisela insolo yabo kulokhu. Uyawalandula wonke amacala la awetheswayo ukuthi igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uthi wonke awenzayo akwephuli mthetho ngoba kuvunyezwa isisekelo sombuso selizwe. Ekhuluma lentatheli zindaba namhlanje eHarare igqwetha lakhe umnumzana Nkomo uthe loba nje udaba akade elumele edale namhlanje alulani lokubusha kwakhe izolo esenkonzweni yakhe ye-His Generation Church eHarare.
Kungenani lokuthi uhulumende ubesala ukuthi anikezwe imvumo yokuthi athoniswe esuka ngekhaya. Idale lithe i-200 yokuthoniswa esuka ngekhaya eyaphiwa u-clerk of court kumele ihlale kuye. Kumele njalo angaphiwa i-passport yakhe. Kufuze aye emapholiseni kanye ngeviki, njalo kumele ahambise ama-title deeds endlu yabahlazali bakhe. Sokuzaqala-ke ukuthonisiswa kwakhe. Udaba olwenzakale ngesonto kule ngxabangxoza phakathi kwamapholisa labalondoloza iziboshwa entolongweni. Sizakuba kwazi kusasa ngoba amahola angamashumi amane lasiyakalombili okumele umuntu engawadluli esentolongweni ayabe esedlulile.
Wengeze ethi ulethemba ukuthi udaba alubotshelwe ngesonto luzakwesulwa ngoba isisekelo sombuso kasivumeli umuntu ukuthi avalelwe okwensuku ezimbili engamiswanga phambi komthethandaba. Igqwetha elingcwethi ngezesisekelo sombuso unkosikazi Devin Jena uthi kuyathokoza ukuthi uMahluli Chigumba usebenzise umthetho njengokuba kwawo.
Hayi, indlela abalungisela kodwa ingabe khona ukuthi ngayi 15 nje akathethi In which everyone is on Busazo, Umnumzana Vexilla Kumbo, Uti, Segusovara, Uti, Ukulumende, Ufuna, Umunjeze, Amalunge, Abantu.
In Gavagama really strategies and peace, injuries and peace is a winner of votes. Mova Umari and Bonito Mutu, Osiva, and Mutu also a challenge. Zanpif, so Varela Vermundu, when Jarum Amoparez Amavot against Zanpif from Varela is even after. Okay, point. So that is the issue. But I'm delay our posa, whoever will delay the sense of my court. Can Jaru and Zuti, as a Pumarapos Unjan. So we're too late towards elections or Verma is in security.
Elizabeth, Lippe, and then to Ezinangi, a sovereign, Uzuru, together, Abandon, Amanda, or seven in Kunda, as a sugar nails, or whose devices are as a social media, as Coca or Facebook, Twitter, Lesin, Uveza, Utunuga, Waki, a ching and a lesson soup, as the one as the Jarang Abatem Buswen, Umawad, Munuada, Avadan Solo, Water, Upe, and Nedo Soup, or Utara, a watch of Masayana, or Wenza, Avadega, the Wede Medica, Umia, or Pelileo. Wasephenduka lonyaka kodwa wahle wabotshwa esethethwa amacala okuhlamukela uhulumende lokunye okuningi-ningi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Lanxa umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo ethusele abethula imbiko ethi kuza kuba lokusilela kwempahla ezitolo esithi akusilo qiniso kwezinye izitolo bekubetha umoya kuthi intengo yenye impahla yakhwezwa. Indwendwe zabadinga amafutha ezimota lazo bese zisesabeka endaweni eziningi zelizwe. Abenhlanganiso yabalungisa amafutha okupheka e-Oil Express Association of Zimbabwe bathi imali yakwele Melika abamele bayithole ngenyanga i$20 million seyehlisiwe sebephiwa i$8 million kuphela osekubangele ukuthi amafutha asilele elizweni. Kuthi emabhanga kubikwa le mali yohlobo lwama-bond notes ingasatholakali lula. Embikweni awethule izolo uJombo uthe ukusilela kwempahla ezitolo kubangelwa imbiko yethulwa ngabantu ebulenjini okungaba kubangele ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire laye owethule imbiko yakhe ebulenjini esola kwenzakala elizweni ikakhulu kwezomnotho welizwe. Sixoxele somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga othi impela impahla ezitolo sezisilela.
Ngithenge ukuthi ukuzaba yenelisa ukuthi bangaphila okwezinyanga. IQ yangkhona inkulu kakhulu kayihambi. Abantu baphasalele badinga izimali bazigwereda kuzihlobo ukuthi ngayilanga lesithi liyatshona sebethengile impahla zokudla. Ikakhulu impuphu, o-cooking oil, lesawudo. Manje uhlupho solukhona lapha yikuthi abezitolo labo sebekhweze ama-price abo ezinto. I-cooking oil sikhwele kwamagama emashelfini indawo ezisekho, impuphu nje sesekhona khonokho, kodwa hhayi abantu bayakhanya ukuthi kusiyaphela elanamhla kusasa nje bayebekhile izitolo ku-empty kungasela lutho. So kuphose kufanane lalokhuyana esasikukho ngo-2008. Lokhu kuyakhanya nje njengoba nangake ngatsho kuleyana inyanga ukuthi idola ibondi yeZimbabwe le isifana le-60 cents. Yafana futhi ngayingabuzanga elangeni ibondi nxa sesikhuluma kweqiniso lifanana nje le-60 cents yeZimbabwe. So okuyikuthi ukuthi hayi abantu bezimbabwe bokuthatha kuhlupho olukhulu.
Wona amafutha ezimota ipetroli ke injani?
Ngithe ngisuka nje town kathesi ku-15 Avenue Joshua Mkabuko ibone iQ esuka khona egarajini labo iziyefika kwamanye ama-robots alandelayo. Lokhu kwahle kwakhanya nje ukuthi hayi sesikolunye uhlupho. Kwezinye indawo bebona nje bethi hayi kabala fuel, bebekile nje kuma-fuel tank ukuthi hayi bebekuthi abantu engangeni ukuthi ukuthi kumbe kungenzeka ukuthi bala ifuel phansi bamelele ukuthi price yefuel ikhwele ngoba into eziningi ezikhwelileyo namhlanje asazi ukuthi kuyozalani kuyozala nkomoni nje siyaphelelwa yona inyanga eziningi zikhwelile ngoba ngithe ngikhuluma nomunye usomabhizinisi omkhulu kakhulu kobulawayo lapha wathi yena into eyenzakalayo nxa bona besiyathenga izinto phandle kwelizwe kule 30% abayichajwayo ukuthi idolizana zingene lapha so nxa bengajwana esiyehlile ibond note yaba yi-50 cents kutho ukuthi another 50 cents increase kubo another 30% increase ezavot ilevy esuka kugovernment so kutho ukuthi wena indleko yabo bengakathini ngama-taxes sokuyi-70%.
Lo ke ngusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho namhla ihlangane lamabandla amathathu alamalunga edalela eParliamente abalisa eZanu PF. LMDC tile MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube bekhulumisana ngenguquko emele yenziwe kwezokhetho lungakenziwa. Iziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission zihlangana labameli bamabandla lakobulawayo namuhla kanye lakusasa. Okukhulunywa emhlanganweni lo kugoqela ingxaki ezihlangana loZulu ozama ukubhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo. Abakhulumele Studio 7 baveze ukuthi iZEC lokhe ithatha isikhathi eside ukubhalisa umuntu munye kanti njalo bakhona behluleka ukubhalisa ngezizathu ezitshiyeneyo. Sixhume isikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo saqala ngokumbuza ukuthi kobulawayo luhamba njani uhlelo lokubhalisa abantu.
Udubo olukhona ngolokuthi ikakhulu laba abangelaziyo ihlu abalotshayo kumele basayine ama-afidavithi akhombisa ukuthi bahlala lapho abathi bahlala khona. Nxa umuntu ezendobe leyo afidavithi yabesefuna usikhonephi ukuthi adinge asayine kukhombisa ukuthi lokho okukhulunywa ngulowo muntu liqinisa. So sokule nkinga ngoba izethi yona ilamaphepha ama-afidavithi kodwa kakula sikhonephi. So kungenzakala ukuthi isikomitsha sezethu yabengekho njenganangisotelele impilakalokhu umakhuphi ukuthi okukhombise ukuthi khona abantu besomele baphume basabalale nedanga lokhu bedingana labo sikomithi. So ithink okuqakathekileyo ukuthi izethu kayibone ukuthi bafaka osikomithi kuma-registration centers wonke ayikhona ukuthi lo okhangela abantu abenza leyo VGR nguye futhi isikomithi nguye ohambe kanyela izethu lapho mezakhona inhlangano nguye futhi olungisa okonakaleyo esithi ngesilo ngu-supervisor leyakhase sikhuthi okumele sikhuthaze ukuthi izethu kayibone ukuthi yonke i-registration center kayibe nesikomithi.
Isizwa kuthiwa njengamabandla ezombusazwe liyahlangana kobulawayo khona ngapho likhuluma ngendaba yenguquko eliyifunayo kwezokhetho esingathi ngama-electoral reforms. Iwaphi kahle kahle elifuna wenziwe njengebandla kungakayiwa kukhetho?
Sivele sonke siyakwazi ukuthi njengamabandla sasivele sinamthile nguquko esasivele sizifuna ukuthi silungisele ukhetho ikakhulu e-voters roll. Kodwa kuqakathekile kakhulu kuzamele bakhangele indaba le ye-BVR. Izindawo lapho abantu abazabhalisa khona ukuthi babe ngamavoti. Indaba yena nayabo yabo-source committee njalo imitshina yabo yona ye-BVR ikhanya ngazani kayibali izandla zabantu ekuthi ngama-fingerprints kayike kayikhiphi lokho. Njalo kumele futhi inani lezindawo zizezelele sikhuluma ngokunjenje abantu ama-polling station nama-registration centers kwakuvunyelelwe ukuthi akusuze kuregiste emzini ka kachifu kumbe ematendeni kumbe emasocheni kumbe emapholiseni izindaba lezomele sizikaleni bae besikalele futhi indaba zama-ID ngoba iningi labantu bentu ithisele ngapha ebandebeleni sonke siyakwazi ukuthi le bantwana labazuku lesizukulwana egugurawundi iningi labo abalazithupha kukhanya indaba yesibalayo lokhu isedingekinge lama-birth certificate.
uNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli seMDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni nkulumo.
Solusondele ukhetho luka 2018. Ungaba usubhalisile ukuze uvote na?
Thina njengecommission esikufisayo esikufunayo simele uZulu wonke weZimbabwe ukuthi sibhalise abantu abaningi ngobuningi babo kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bavote ukhetho oluzayo.
Ukuvota lilungelo lakho, ngakho hamba uyobhalisa.
Kuhlelo Live Talk lamhla sixoxa ngabantu asebethenga impahla ngesiphangiphangi lokubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire, othi abantu sokumele basukume ngobuningi balwisane lokwenzakala eZimbabwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhleli.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibandla lezombusazwe likamongameli Emmanuel Macron wakule France lithole izihlalo ezilutshwana kunalezo ebezikhangelelwe kukhetho olwenziwe izolo ngesonto lokudinga amalunga edale le-Senate.
Umkhokheli wakwele Germany uChancellor Angela Merkel senqobe kukhetho ukuze abuse lelo lizwe okwehlandla lesine. Kodwa ibandla lakhe ele-Christian Democracy libikwa lithole izihlalo ezilutshwana edale le-Parlamente. Kule bandla eliphikisayo ele Alternative for Germany elithole izihlalo eziningi.
Isibhedlela sempilo kobulawayo sesilomtshina wokuhlola umkhuhlane wemvukuzane. Umtshina lo uphawulwe ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyatwa ngeviki edluleyo ngesikhathi abantu abaningi abacabangela ukuthi bahlaselwe ngumkhuhlane lo bethwele nzima ngokuhamba besiya ezibhedlela eziseHarare kumbe eSouth Africa. UBathabile Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma emcimbini wokuphawula lomtshina, uDokotela Parirenyatwa uthe imikhuhlane engathelelwanayo efana lemvukuzane ilokhe isanda elizweni, ngakho kuqakathekile ukuthi lizwe lizivikele lulisane layo njengokulwisana elikwenzileyo libhekane lomkhuhlane we-HIV AIDS. UDokotela Parirenyatwa uthe umtshina lowu uzancedisa kakhulu ukulwisana lemvukuzane yevele emhlubulweni lowu welizwe ngoba isibhedlela sempilo kuyiso esithenjiweyo ngapha.
Tikutofara chaizvo kuti region ino yane
mishi. Siyajabula kuona umhlubulo welizelo usule mshina ohlola mkuhlane wekensa. Lokhu kuzasincedisa kakhulu ekuvikeleni umkhuhlane wekensa kubomama. Mnyaka munye ngamunye sithola abantu abangu 4000 ababuya ezibhedlela bele kensa. Ngakho umshina lo uzasincedisa abantu bahlolwe masinya.
UDokotela Parirenyatwa uthe abantu akumelanga babhadalele ukuhlolwa ngomtshina lowu, kodwa wazise ukuthi abantu bazabhadaliswa ngenxa yokuthi isibhedlela sempilo asila ncitshi ezithiwa ngama-radiologist ozakwenelisa ukubala okuyabe kukhitshwe ngomtshina lowu. Ngakho uParirenyatwa uthi Impilo Hospital iyabhadala umuntu ovela phandle ukuze abale impumela yomtshina. Umkhokheli wesibhedlela umnumzana Leonard Mabandi uthe akukho okusolekayo nxa abantu bengabhadali, kodwa kuqakathekile ukuthi labo abatholayo babhadale.
Uhlupho esilalo ayisilo lokuthi abantu ababhadali, kodwa sihlutshwa ngama-medical aid angafuni ukubhadala. Thina esikufunayo ikwelapha abantu, sehlise ukufa okubangelwa yikensa.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council ibhadale imali engamadola adlula azinkulungwane ezingamakhulu amabili, 225,000, ekuthengeni umtshina lowu. Enye ingxenye yabhadalwa yinhlanganiso ye-Philips eyiyo eyalungisa umtshina lowu. Umtshina lo uyintengo engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, 500,000. Umgcini sihlalo wempilo, unkosikazi Sichelesile Moyo Ncube, uthe bajabule kakhulu ngokutholakala komtshina lo ozancedisa omama ukuthi bathole usizo masinya.
Thina silokuthaba lokuthokoza kakhulu ngesipho lesi esisiphiwe yi-National AIDS Council ukuthi sincede ukuthi kukhangelwe i-cancer e-US ikhathaze kakhulu ebantwini abomama, ngoba umtshina lo esiwuphiweyo ikakhulu uzakhangela i-breast cancer screening. So siyathokoza ukuthi umtshina lo uyabukhonapha kithi empilo. Ilizwe lonke sizwa ukuthi imtshina le mithathu and indawo yethu ngeyinye yezindawo ephiweyo lo mtshina.
Unkosikazi Ncube ukhuthaze omama ukuthi basukumele phezulu bezohlolwa umkhuhlane wemvukuzane ungakamemetheki, ngoba kwesinye isikhathi lo mkhuhlane uyelapheka nxa ungabanjwa usaqala.
I-screening le izaba yamahhala khona esibhedlela, akulambhada leza kuba khona. And ngizacela omama libuye ngobuningi benu likhangele, ngoba kwesinye isikhathi phela isifo lesi siyabe sihamba singazi ukuthi sikulikhona, sungibese ku-what stage. Ngithi umtshina ukhona empilo, buyani lizokhangela. You lose nothing by checking, but you save your life. Ngiyabonga.
Udokotela Parenyatwa uthe uhulumende ulendawo ezilikhulu lambili ezifuna odokotela abalobungcitshi bomtshina lo, kodwa iningi labodokotela liyala imisebenzi kahulumende lisithi imali eholiswa nguhulumende iphansi kakhulu. Esikhathini esifitshane esizayo uhulumende uzaletha odokotela abalikhulu abavela eCuba abazayo bebhadalwa imali elingana leyabodokotela abanye abasebenzela uhulumende waseZimbabwe.
Government yakha unzama
post. Uhulumende uvule imisebenzi yabodokotela engaphezulu kwamakhulu amabili. Imisebenzi le lokhu ingakatholi abayifaneleyo, ngoba odokotela lapha bathi bahola imali encane. Khathesi uhulumende uzathatha odokotela abavela eCuba ukuze bagcwalise imisebenzi le.
Umtshina osempilo ngowesithathu osesibhedlela sikahulumende elizweni lonke jikelele. Omunye osesibhedlela sePhirenyathwa eHarare, kuthi owesithathu usesibhedlela seMutare. Odokotela abaningi eZimbabwe basebenzela ngaphandle kwelizwe lapho abahola imali engaphezulu kwaleyo eholwa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngiwubathabile Masuku.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi kumele abantu basekele okwenziwa nguPastor Ivan Mawarire, yena obotshelwe ukukhuluma ngesimo esibi somnotho welizwe. Asizweni abakhulumelo Gibbs Dube weStudio 7 ababalisa uMnumzana Mathula Lusinga, uMnumzana Nqabeni Nyanda yemkhonto kumalo loMnumzana Ishmael Hlabangana. Ulusinga usungula lingxoxo.
Manje impi singayifuni, kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi akhona amanye ama-examples akhona. Kuneendaba zama-Arab Spring ezenzakala kubo-Egypt ngapha, abantu wonke umuntu wasukuma waba yinkokheli. Njengamanje usimo esesibhekanelwayo solufuna ukuthi wonke umuntu asukume abe yinkokheli, ilizwi lakhe lizwakale esitaladeni lalapho abakhona, ukwenzela ukuthi yonke lento sisukumele phezulu sisonke. Ngoba nakho singalandela uMnumzana uMawarire kuphela izaphelela moyeni kwesinye isikhathi le ndawo.
Ye, siyakuzwa kakhulu babalusinga. Ubambe khona pho ungayikhatshana. Ye, khona silo mlaleli lapha osecingweni. Ye, nguNqabeni Nyanda yomkhonto okhumalo.
Engunanzelelayo kakhulu, nami nje ngisopolitiki nje, but ngisopolitiki osakhulayo. Engunanzelelayo ngelizwe lakithi lelaseZimbabwe. Uchapter 4 okhuluma ngama-declaration of human rights, on paper akakho practical. Ngoba uMawarire ule freedom of speech kumele ukuthi ayi-exercise as umuntu waseZimbabwe. Right, uMawarire indaba ayikhulumileyo indaba eserious edinga ukubana wonke ama-opposite parties ukuthi ngathi ayahlangana akhulumisane sikhulume ngazwilinye, okwenzela ukuthi lento leyi eyenzakala elizweni lakithi iphele.
Sesilobaba-ke u-Ishmael Hlabangane, kuzwa kuthiwa uhamba njani ekhaya? Awuphonge usitshela sibili ngalokho kubotshwa kwabantu lokusilela kwempahla.
abama abantwana abahlala khona nje ekhaya bafunda khona benjalo befunda khona isimo esesikhona laphana ekhaya aseyisimo esihle nga kumbe kuthiwa khona abantu bayalalela like lento ekade ikhulunywa ngalo ubaba lo wabambophileyo ekhuluma ngokuthi isimo eZimbabwe ngathi sesisami kahle so into nje okufanele ukuthi igovernment izame ukuthi iqondise yiyona le ukuthi abazama ukuthi balungise kumbe yona le into ekhulunywa ngulo baba lo wabambophileyo
Ishmael Sabangana ubendawonye lo mnumzana Nqabeni Nyanda yemkhontolo Mathula Lusinga belo Gibbs Dube we Studio 7
kwezemidlalo umqeqeshi weqembu labesifazane elimele ilizwe emdlalweni wenguqu lama Mighty Warriors usithethelelwe Sibanda uthi umkhuba wokubumba iqembu sekuvele sekulungiselelwa umncintiswano othile kumele uphele okuninga sikuzweni kuntatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo
Iqembu leMighty Warriors liphutshelise endaweni yesibili kumncintiswano walonyaka weCOSAFA Women's Championship sofike komlindi uyagcina ngesonto ngemva kokuba linqotshwe ngile South Africa nge-2-1 kufinali eqhutshelwe enkundleni eBarber Fields. Ekhuluma emaphethelweni omdlalo womqeqeshi waleli qembu usithethelelwe kwinji 15 Sibanda uthi isikhalazo sakhe yikuba kungalindelwa ukuba kuhlanganiswe iqembu nxa sekumele iqembu liyephatheka kumncintiswano othile kodwa kumele iqembu lesizwe lihlale lidlala imidlalo yokuzwana amandla lamanye amazwe ukuze abadlali bejwayele
ukuthi si-assembly team kuphela nxa sesiya ku-competition yikho kwenza ukuthi even lanxa bengena kwamanye ama-competition beqalisa besiba lokwesaba mbijane yabona bathi bangabe bedlala even okungama-friendlies beke bedlale babe lokhu begeyini kwini isibindi laphana yabona plus lalokhuyana ukuthi maybe ama-national teams ethu ama-juniors maybe amanda 17 kumbe amanda 20 kumele ahlale lawo enjani e-active ngalokhu singayenza njalo nti ama-teams babe njani ama players lawana nxaye ku-under 20 yabe lokhu egeyini i-experience lanxa bebuya kwi-senior team ngapho abanjani abayethula
unozinti weqembu leMighty Warriors uChido Dzinkirai nguye okhethe ukuba nguye obambe ibhola ukwedlula abanye bonke kumncintiswano walonyaka ikanti umgadli weqembu leZimbabwe uRuthendo Makori nguye othethe isicoco esokuba ngumgadli olitshayele kanengi emambuleni ngemva kokuba ehlohle amagoli alitshumi iqembu elimela ilizwe leKenya lona elingasiyo ngxenye yamazwe angaphansi kombuthano weCOSAFA kodwa ebelimenyiwe ukuzophatheka kulumncintiswano njengezethekeli yilo eliphiwe umvuzo wokuba liqembu elilembeko umqeqeshi weqembu leBanyana Banyana uDesiree Ellis nguye obe ngowakuqala ukuphakamisa inkezo yeCOSAFA engumdlali lalapho esengumqeqeshi u-Ellis uphakamisele inkezo ngomnyaka ka-2002 ikanti lokhu bekungokwesine ukuba iqembu leBanyana Banyana liphakamisele inkezo imbabazane yomgadli weqembu leBanyana Banyana uThembi Khatlana nguye okhethe ukuba ngumdlali odlale kuhle kulabanye bonke kumncintiswano walonyaka uKhatlana uhlohle igoli lakuqala eliqembu leBanyana Banyana ngesonto kwathi elesibili lihlohlwe nguLeandra Smeda ikanti iqembu leZimbabwe lihlohlelwe nguMagore owaziwa ngegama elokusoma elithi Mazimai iqembu leMighty Warriors yilo ebeliphethe linkezo ngemva kokunqoba kulomncintiswano oqhutshwe ngomnyaka ka-2011 esigodlweni selizwe leZimbabwe eseHarare ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji
isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela
okhokhela umkhankaso we this flag umfundisi Ivan Mawarire umiswe emthethwanindaba namhlanje ethonisiswa phezu kwecala lokuzama ukuvukela umbuso
lanxa umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Jombo ethusele abethula imbiko ethi kuzaba lokusilela kwempahla ezitolo esitha lokhu asoqiniso kwezinye izitolo bekubetha umoya
twakazi kayehlukane olivalelisayo ngentungamili inkomo
lo Chris Gande silichiya ku Studio 7 Live Talk lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.